Aba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 22 kunhlolanja 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli be-MDC ababili bamiswe enkantolo namuhla besephezwa icala lokuphehla uDlakela. Osungula iqembu le-Black Mambazo uJoseph Shabalala ungcwatshiwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kula malunga ebandla le-MDC amabili athi umnumzana Makomborero Haruzivishe lo mnumzana Alan Moyo abamiswe emthethwandaba kamantshi namuhla besetheswa icala lokuphehla uDlakela. Ababili laba babotshwe ngolwesine, lamanye amalunga ebandla labo edlula amatshumi amathathu kulandela ukutshengisela abakwenzayo eHarare. Umanje uthe uMakomborero lo Moyo baphenduke emthethwandaba ngomvulo. Okwamanje baqhubeka bevalelwe. Sixoxele siphathamandla se-MDC uDokotela Nkululeko Sipanda.
Mbone ngani mina uhulumende uzama ukuthi ethisele izizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi zingayenza njani umsebenzi wazo zilandela amalungelo akusisekelo sombuso welizwe. Ngalokho angibona ukuthi uzaphumelela ngoba kukhanya ngani izizalwane zeZimbabwe ezinenge sezizimisele ukuma ziqondisa njalo zisenza esingakuthi yikuprotekta isisekelo sombuso welizwe kuyiwa phambili. Ngibona ngani amapholisa lemthethwandaba la asetshenziswa nguhulumende wezanu ayazikhohlisa njalo enza iphutha ngokucabanga ukuthi ukwethusela abantu lokuzala esaphi abantu kuzethusa abantu. I-MDC kunje nje sikhulumile amalunga amaningi kakhulu asejele anikwe iminyaka eminingi kakhulu kubo kami prison lakubo chikurubi maximum. Mbona khonokho kakukabuyisela abantu emuva ekuthini bazimisele ukumela elizwe labo njalo ukuqondisa lokho okuwoniwayo. Ngalolohlobo uhulumende lokufanele aziswe njalo azi kahle ukuthi udlala ngesikhathi, akukho uhulumende emhlabeni jikelele osowenelisa ukuphumelela ngokubambelela abantu ngale ndlela efana naleyi kuqina kuphelele nje kuphela.
Ukubotshwa elikwenziwayo lokhu akusoze kwethuse abasekeli benu yini bengabe besaphatheka kunhlelo zokutshengisela eliziqoqayo?
Never. Ngodaba lokuthi phela abantu sebesazi ukuthi ilizwe leli sokufanele likhulule liphakathi kokuvimbezelwa nokubambelelwa ngabantu abalotshwani abahuqula izinotho njalo bedinga ukudubeka kukaZulu. Ilizwe lesofanele silikhulule loba kutshisa phansi kumbe kutshisa phezulu. Siyazi njalo ukuthi bakhona abasesipholiseni labasemasotsheni abangakuthandiyo khonokhu abazatshela bethi hayi ngeke lihlale nje lidlale ngoZulu ngoba ilizwe leli kalisilo lizwe likamnumzana Mnangagwa uChiwenga kumbe laba abakhokhela amabutho. Leli lilizwe lamahlaba ezulu, lilizwe leZimbabwe. Njengamanye amazwe wonke izizalwane zelizwe nxa zingasuka zizimisele zithi zona sezifuna ukukhulula izwe kusuka kwenzakale khonokho. UPresident Chamisa namhlanje uphume eMashonaland Centre eBindura ekhuluma namahlaba ezulu amtshele lokho okufanayo ukuthi bona asezimisele kutshisa phansi kuqanda phezulu ukuthi ilizwe leZimbabwe once and for all sokufanele libe lokukhululeka, libe lokuthula, libe lengqubekela phambili kuthwala imisebenzi kungatholakali ukubotshwa kwabantu, kudlaliswa kwamapholisi, kutshaywa kwabantu nokubulawa kwabantu.
UDokotela Nkululeko Sipanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. kase nelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba ngoba ubengadopi umakhale kukhwini wakhe. AbeZimbabwe baqhubeka beyibo abayisilinganiso esiphezulu kunani labo kuza abasebenza kwele Botswana ngokusemthethweni. Lokho kuphume embikweni owethulwe nguhulumende wakulelo lizwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Kulabo kuza abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5347 abasebenza kwele Botswana okusemthethweni. Kuleli nani abayisilinganiso esiphose sifike ingxenye ekhulwini i-48.6% abadabuka kwele Zimbabwe. Inombolo lezi zimunyethwe kugwalo olubika ngenani labo kuza abasebenza kwele Botswana oluphuma kathathu ngomnyaka. Umnumzana Mthabisi Dube odabuka eZimbabwe esebenzela edolobheni leGaborone kwele Botswana uthi inani labantu abathola incwadi zokusebenzela kulelo lizwe ngokusemthethweni liyalincipha ngokuhamba kweminyaka.
Abantu abaningi bakhala ukuthi uthola ama-permits akulula. Lokhu futhi kuza ngesikhathi kutshengisa ukuthi ele Botswana lalo libhekane lokuswelakala kwemisebenzi.
Inombolo zikahulumende ezitshengisa ukuthi inani labo kuza abasebenza kule Botswana lehle lisuka ngaphezu kwenkulungwane ezilithumi lasikhombisa i-17,286 ngomnyaka ka-2010 lisiya kunkulungwane ezedlula kancane ezinhlanu kuphela i-5,347. Oke waba kumsebenzi oncedisa abantu ukuthola amaphepha ukusebenza kwele Botswana. Mnumzana Stanley Ncube uthi ukwehla kwenani leli kuveza ukuguquka komumo elizweni leli.
Ungakhangela imisebenzi yayisatholakali njengakuqala, yikho nje inamba yama-permit holders isiyehlile.
Noma nje ugwalo lukahulumende lolu luveza ukuba sebalutshwana abo kuza abasebenzela kule Botswana kule nani eliphezulu labeZimbabwe elingena eBotswana ongekho emthethweni. Umnumzana Nkazimulo Bhebhe uthi inombolo zikahulumende atshengisi inani leli.
Labanye abangena elizweni ongekho emthethweni siyazi sonke isimo ekhaya, ngakho laba we not included kuma-statistics kahulumende.
AbeZimbabwe abasebenza eBotswana okusemthethweni bazinkulungwane ezidlula kancane ezimbili ezilengxenye i-2599 belandelwa izizalwane zakwele South Africa zona ezingamakhulu ayisikhombisa i-700. Ngiwumathi Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 Xabron kwele Botswana.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje eZimbabwe linanze ikhefu leRobert Gabriel Mugabe National Youth Day izolo. Abasakhulayo abahlala emakhaya bekhala ngobunzima bempilo abathi bubangelwa ikusilela kwemisebenzi kanye lokutshabalala komnotho. Intothelizindaba yethu u-Albert Ncube usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Iningi labasakhulayo emaphandleni litshona libhoda ngezitolo ngembangela yokuswelakala kwemisebenzi okudala ukuthi abanye bahugwe izidakamizwa. Omunye wabasakhulayo laba uzenzo Dubo ohlale efumugwe uthi kumele uhulumende asungule inhlelo ezizabangela ukuthi benelise ukuziphilisa lanxa bengasebenzi.
Ngabe i-government ingasinceda kakhulu ngokusinika uhlelo olungaba njengolokufuya inkukhu lembuzi lenkomo, ngoba nanzela esikhathini esiningi sile sihlangana lobugebenga obukhulu okusela kwemali langemisebenzi kakhulu kithi la.
Umthuli Sithabango osuke eStezi yena uthi intanga yakhe igcina iphatheka kubugebengu ngenxa yobunzima bempilo kulezi nsuku. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulwisana lokuswelakala kwemisebenzi emakhaya.
Uhulumende sifisa ukubana asivulele amathuba emisebenzi, kube lama projects angenziwa anjengokwakha kwamadamu, kuqhatshwe abantu abantsha, intsha ithole imisebenzi iqhatshwe. Njalo sinanzelela ukubana intsha ingathola imisebenzi yokwenza la macala azadida, ngoba sinenzetha abantu abatsha babagcwele ezinkambeni ababotshiwe ngenxa yokusulala komsebenzi basuka belingeke benze izinto ezinye.
Iningi ezantsi emandebeleni lithi inhlelo zikahulumende kazifinyelele kulumango laloba behlezi bebhalisile ukuphatheka kulezo nhlelo. Isakhamuzi sefumuko umnumzana Thembinkosi Dube uthi baludinga usizo kuhulumende ukuze benelise ukuziphilisa.
Mina isigaba esibone ngibone endaweni sewat 18 ngibona ukuthi benika inkomo mahara 15, 10 SP banazo izibayenza kodwa lapha kithi zokuthi benzokuphahla kazibuyi.
Abatsha abayisilinganiso esilithumi ekhulwini kuleli yibo kuphela abasebenzayo. Ukhansila wefumuko umnumzana Ephraim Nyathi uthi abatsha bagcina bechapha ngcele besiya emazweni angomakhelwane abalisa eSouth Africa leBotswana kuyadinga impilo engcono.
Kuqakathekile ukuthi abantu ngabe belamaprojekti kungabancedisa futhi ukuthi bayayica amabhoda besayelala ngoba bazabe belokhu okwenza.
Isikhulumeli sabatsha kubandla leMDC ezansi emandebeleni uNkosazana Senzeni Maphosa uthi intsha emaphandleni isemnyameni ngaleli langa njalo iyabandlululwa kwinhlelo zikahulumende eziningi.
Sidinga njalo ukuphakanyiswa ngamaprojekti ayehlukeneyo angenza sibe lesikufakayo lathi kwezomnotho ngokuba sesilawo amabhizinisi ahambelana lezomumo emaphandleni.
Iningi lithi uhulumende wezanu-PF nguye odale ubunzima obuselizweni ngokwehluleka ukuvuselela umnotho nokwehluleka ukuqeda inkohlakalo. Kodwa uhulumende yena uzivikela ngokuthi izijeziso ezetheswa iziphathamandla zakhe lamankampani alobudlelwano leZANU-PF ngamazwe afana neMelika yizo ezibhidliza umnotho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke insizwa yangakithi u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami kusithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa. Uhlala uWard 5 esiphunyuka village kochief Sikhobokhobo eNkayi. Yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni yezizini nabantu eNkayi zakithi. Sikhangelane lendlala emangalisayo, indlala esinayo impahla zifone ezitolo kodwa akulamali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifone ezitolo. Njalo silenhlelo ezifolisayo thina lapha engiwadini yami sihlelisa iWSD. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalutshwane. Abaningi basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo lokudla esikutholayo kulutshwana kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kathesi ngo-February kusiya phambili afike azifika izakanani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje kathesi amabele esaqala ukuwalima esewonakele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha uyamuthi aze azile.
Ngibuyele laphana okhulume ngalaba abanika abantu ukudla ngobani abakhethayo.
Indlela kwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili ngoba abantu labana bafika balikuthelele bathi lingaliqambane ngokazama kwenu ukuthi olambe kakhulu nizami ngokulambelana kwenu. Ikambe labo bebuzi ukuthi ngisinze yini ukuthi kani uyalamba ukudlula abanye akukho engingene kunayo enamba yesikunayo. So abantu babe beqambana bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini bathatha abangu-25 athathe imizwa ngu 25. So niyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewenza izizini laba babuye last year ngo-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months iningi ukuthi December, January, February, March azizange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December la ngo-January eyamashi imali yabuya ngo-June ba-23 azabisa ela-February labuya ngo-June ba-23 azabisa eka-March ayizange yabuya kwaze kwafika u-December 2019 bathe sebebuya ngo-December 2019 bafika bathi sebenokudla imali bayisenza. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebezele bedenisisa laphana kuhola amadola senzelana amasawu ukuthi lami umuntu eke wahola idola akusamelanga zize ineke. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama le umuntu bengahola kukhangelele ukuthi ongazange ahola idola sekumele ahole yize yiyo indlela elikhulu ukuthi umuntu vele wesi esigabeni kuselakale engasadenisisanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyini esimanti ngo-December kutholakale amabele e-cooking oil ye-blin send month enyari katholakala i-rice le-cooking oil le-blin khangelela ukuthi this month ithole futhi i-rice ngoba basiyarethenjalo bathi amabele asese kule-rice le-blin le-cooking oil. Base belitshele ukuthi sizasebenzelana okwenyanga ezingaka kaphesi bathe bazasinika se-December January and February.
Okuvela kuhulumende ke?
Hayi, thina lapha kakuhle sikubonayo ukuvela kuhulumende. Asiboni lutho yitho elivela kuhulumende. Loba nje i-development there's no development. Akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka ngo-Chief Sikhobokhobo eNkayi njalo ekubandla le-MDCT lona elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Linga litshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakobulawayo awesiNdebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukhani.
Ye, ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Mhlawumbe na ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobho lenotha kobulawayo, kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni, kulabantu abafana labantu besivenda, kulabantu abafana lamadonga, ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobho lakobulawayo okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority angakakuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezandulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Shivundule, amabala afana labo Madabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana kobulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye, manje njengoba sokwenzakele ubona ungani abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuthi iphutha kule nto ukuthi ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombezi kaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kathi baningi ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini kona phana babe bekhona abantu besinambia babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esiNdebele ubona ngani kungabe kuhamba njani.
Into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yiko sibakhumbuza ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi Chibuntu le road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChibuntu la hamba ngayo esuka koBulawayo esiye plumtree. So kuqakathekile ukuthi izenzane indlela zitinke kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye ihlelo lulodwa but kolunye ihlelo lungekho but amadorobha afana ne-Plumtree Town i-Plumtree Town kufanele ukuthi be-100% ikhalanga koga kube yisikhalanga kuphela i-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi insika yasesikhalangeni koBulawayo njengoba sithi kule ndawo sifana labo okamile abantu ukamilana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube loBulawayo. So into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi iBulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni. So asikubone ukuthi kuqakathekile lokhu ukuthi kwenziwe kube khona kube lokho.
Hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi. Siyabonga mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu babugazi.
Lo-ke ngumnumzana Difa waJapi Bango odabuka ePlumtree. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaye.
Siyabonga Jahelidala, siye kwele South Africa. Wasungula iqembu lembuve eleLady Smith Black Mambazo uJoseph Shabalala ungcwatshiwe lamhlanje edolobheni leLady Smith eMnambithi KwaZulu Natal. Abaculi beZimbabwe ekade bekhona emngcwabeni wakhe bamchaze njengeqhawe kwezomculo. La ngamazwi agcizelelwe ngumongameli wakulelo lizwe kanye labaculi baseSouth Africa uBenedict Nhlapo uyalandisa.
Ngithandiwe nami bengingubani na, ngikhululiwe nami bengingubani na, ngithandiwe nami bengingubani na, ngikhululiwe nami bengingubani na.
UShabalala uphiwe umngcwabo eqhawe lamampela ebelidume ngephimbo lalo elimnandi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa imbala leziphathamandla zikahulumende wakhe labo bebekhona. izikhulumele ezigoqela abamasiko abezombusazwe labaculi zivumelane ukuthi yebo engabe selele umshengo kodwa imsebenzi yakhe izaphila ngokunaphakade. Omunye wabaculi abakhulumileyo ngumfoka amadlokovu uMbongeni Ngema, yena okudaze abasakhulayo ukuthi baqhubeke ngonyawo lukaShabalala njalo bengaze bawulahla umculo wembube.
Shabalala mfowethu, lala qhawe lakithi, siyeza siyakulandela. Kodwa ngiyayibonga lensizwa le ethathe umculo wasemakhaya, umculo wembube, yawuthatha yawubeka ezingeni lomhlaba. Yiqhawe leli.
Iqembu leBlack Mambazo lona eselikhokhelwa umunye wamadodana kaShabalala liphiwe ithuba lokumphelekezela ngengoma. Ngitheli phuma enkundleni iqembu leBlack Mambazo kwangena uMongameli Ramaphosa yena othe eleSouth Africa lahlekelwe kakhulu.
Ubaba Shabalala was a man amongst men, beyindoda emadodeni. He was one of South Africa's most decorated artists, bamlindele oJohnny Clark, oJabu Khanyile, oMiriam Makeba, oLucky Dube nabanye abaningi. Bamlindele ukuthi afike.
Abaculi beZimbabwe akade bekhona kulomngcwabo bagoqela iqembu lendosakusa lona elihlabelela isiqathamiya njengeBlack Mambazo. Nangu umkhokheli walo uOscar Siziba.
Yes, Tina, he's the father, he's the mentor, he's the pastor, everything to us, the teacher. So that's why we are here.
UMandla Khumalo oyelinye njalo iqembu leZimbabwe lembizo laye ukhotamele umshengwe sithi iqembu labo lifunda okukhulu kuBlack Mambazo.
Lala kahle qhawe lamaqhawe, ube ngubaba kithi sonke. Sifundile okuhle okuningi kakhulu kuwe, uliqhawe langempela.
UShabalala ubhubhe umhlaka 11 kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi force ayisishiyagalombili 78. Wahlabela nabaculi abadumileyo emhlabeni jikelele abagoqela uPaul Simon noDolly Parton. Wathola izicoco ezinhlanu zamaGrammy Awards leqembu lakhe. Uhulumende wakwaZulu Natal usehle wamemezela ukuthi uzabunjwa ikolishi lezomculo iJoseph Shabalala isiqathamiya Academy ngenjongo yokuhlonipha umshengu ngendima ayidlale emculweni wezembube e-Afrika laphesheya kolwandle. Mongameli Ramaphosa laye ukufakazile lokhu namhlanje. Iningi lithi leli ngelinye lamaculo azasala ekhunjulwa ngalo. Nelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Mhlapo.
Kumbule,
Mhlaba gauno ningempela ziyohamba insizwa kuyosala izibongo sithi lala ngokuthula mfo kamshengu. Madodana akho azoqhubeka ngephimbo lakho ngembali yakho ngomculo wakho njengokwethembisa kwabo. Siyakuthemba lokho. Siziphetheke ezosuku ngebe zihamba phambili. Abasekeli beMDC bamiswe enkantolo namuhla besetheswa icala lodlakela. Kwanele olivalelisayo ngentungamili inkomo.